Cha msakazi angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana umongameli uBiden selokhu nje ingenile hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwehlube ezingathi zinenganyana mpela okokuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni ele khono lokuthi alungise amanyala la sesiwabone sizakala phakathi kwelizwe izinto zijika zisima kubi kangaka kodwa nibethembisile ukuthi into zizoba ngcono. Kusukela lokhu engenile lapha mbona ngathi impilo isuka ibanzima ungakhangela ke ukukhwela kwendaba zama rent ukukhwela kokudla sokuthiya abantu abaningi bengela ndawo zokuhlala sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni kanti ke angiboni mina ukuthi kulethuba lokuthi akulungise lokhu ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisa ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza. Ngakho ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi.
Ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo. Ubona kuzaba ngcono yini?
Msakazi angikuboni ungcono okungeza ngoba ke abantu bethuka manje ngoba into sokukhwela intengo yezinto abaningi bathi lokhu kwenzeka ukuthi amafutha akhwelile amafutha nje yiwa ayenza intengo yezinto iye phezu kodwa ungananzelela-ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi mpela zakhuphuka singanikeza isibonelo sezinto ezinjengamarenti iminyaka elishumi edlulileyo amarenti akhuphuka mpela phose ngathi nge-50% into nje bezivele singamanga kahle bezimima nzonzo ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo kwakhuphuka nokunye bekuyinto nje evele khona mbona ngathi nje kule inflation ekhona lapha nje edalwa ukungame kahle kwe-economy kanti-ke amafutha lawo futhi aseze ukuthi lokhu kube west kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje ungananzelela nje vele kukhona nje utshintsho obelukhona obeluvele lusenzakala amafutha engakakhweli njalo kangiboni ukuthi le nto kuzoba ngcono.